Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 19 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba ngumholi wabahluli yi-High Court.
Kuso kusenzwa ngumabhiza ilokhiyana ukuthi usesenza i-damage control.
Ibandla le-MDC Alliance lithi isinqumo esathathwa lidalele High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omanje labahluli abelame kubandla le-ZANU-PF.
Bakhona abelokho belodokoza njengoba libona amajaji amathathu la azaqunga isibindi.
Ibandla le-ZANU-PF lithi liphakathi ngokulungiselela ukhetho oluzayo oluka 2023 kuzigaba zonke zelizwe, njalo lilokhe lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo.
Thina kuleti bandla ku-MDC akula muntu osuka kithi esiyajoyina i-ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lokukhutshwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba ngumholi wabahluli yi-High Court. Umbiko lo osayinwe ngumabhalane wogatsha lwezemthetho unkosikazi Virginia Mabhiza ubuchiyene kakhulu lombiko wethulwe ngumphathintambo wezemthetho umnumzana Ziyambi yena ochothoze abahluli abethule isinqumo lesi esithi basetshenziswa izitha zeZimbabwe. UZiyambi ucothozwe ngabantu abaningi phezu kwamazwi la, kanti la magqwetha lawo acine elobela enkantolo esithi kumele abanjwe ngecala lokweyisa imithethwandaba i-contempt. Kodwa kumbiko wayizolo, unkosikazi Mabhiza uthe bayayihlonipha kakhulu imithethwandaba kungelani lokuthi bavumelana nesinqumo sokususa uMalaba esikhundleni. Kungelani lokuthi abavumelani lesinqumo sokususa uMalaba esikhundleni. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okutshiwo nguZiyambi Ziyambi kufuze sikuzwisise kanje. UZiyambi ubengakhulumi labantu, ubekhuluma lamalunga ezano, ube-activator i-membership yankona. Asiyonto entsha, ungakhumbula ngesikhathi se-land invasion u-Anton Gubay izitatimenti ezinje zafakwa kuyabe sokumobilayizwa political constituents. Sesingathola uma kuyikuthi kwenzakale lokhu soku abantu bezano sebesiyagide enkantolo, ngoba i-politician mayikhuluma kokuqala kayikhulumi okomthetho, ikhuluma ukumobilayiza lokunikeza intshukuntshu kubalandeli bayo. Kusokusenzwa ngumabhiza ilokhiyana ukuthi usesenza i-damage control okuyinhlala yenza ukuthi i-political leadership iyanikeza i-political direction laba sebebuya belolonga, kodwa ekugcineni okujayela ukuthiwo i-political leadership kuyaphuma. So mbona ngazathi okuthiwo nguZiyambi yiyo i-political belief yezano, then okuthiwo ngumabhiza yilokhuyana okuthiwa umhlaba ubusungathi uhulumende uya interfere, uhulumende uya undermine i-judiciary, so bekufuza ukuthi etholakale la esengani uyapolisha uyalolonga inkulumo.
Ingcwethi kwezemithetho zithi kukhanya olodubo olukhulu kakhulu lapha, ngoba abahluleli be-Constitutional Court labe-Supreme Court abayibo abamele bahluze isicelo sikahulumende sokuphikisa lesi sinqumo olabo bangomamangalelwa babotshisiwe kulolu daba lukamalaba. Ngakho akusoze kwenzeke ukuthi babe yibo abahluza lolu daba. Ubona kuhamba njani khonapho?
Akukho engukhangeleleyo, akukho okungamangalisa ukuthi ama-judges wona la asayithwayo atholakale eseyibambile leyo ndaba, ngoba leli lizwe kokuqala yipolitiki. So ipolitiki, as long as ama-political objectives awo bengafeza ngokuthi wona la ama-judges afakiweyo kumbeni aqanjwayo ayeluzwa lolu daba ukuze afeza interest yabo, akula problem. Ngoba alubana sililizwe elilabantu abalenhloni, umuntu wokuqala odakuvuza ukuthi vele sekubeke kucace kumongameli ngu-Attorney General laye ubaba uMalaba. Ubaba uMalaba akasuye umuntu ongaphatheka entweni elihlazo lokuthi yena eyi-judicial officer etholakale enguye oncedisana lomongameli ukurepha isisekelo. Ngiyodakuvuza ukuthi hayi lapha kokheli lokhu akusoze kwenze, kodwa hayi ngokwenyama langokufisa ilokho zenu uyaphatheka kukho.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucuba ungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje siqoqwe lomsekelo wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda othi ibandla lakhe lithi isinqumo esasithethwe esathathwa lidale le High Court sasifanele, njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omanje labahluli abelame kubandla lezanu PF.
Singabala uchapter 8 weConstitution yeZimbabwe ikhuluma kakhulu ngamacourts lamajudges esithi ngesikhiwa the judiciary of the court. Singehlango sibe kusection 164 sibona ukuthi kule muca obhaliweyo okuthiwa independence of the judiciary, ukuzimela kwamajaji engalahlangothi. Ngizacela ukubala ngesikhiwa ngikhumutshele usection 1 lo subsection 1 lo subsection 2 over 164. The courts are independent and are subject only to this constitution and the law, which they must apply impartially, expeditiously, and without fear, favor, or prejudice. Lapha kuchukuthi ama court azimele kawatelwa ngomunye umuntu abakwenzayo, bona bazimele mpo bakhangele iconstitution ukuthi ibagweba isithini, hatshi ukuqondiswa nguminister mbe ngupresident mbe i-political party ethile. Amakhotho eZimbabwe kutho azimele. Kodwa namhlanje siyabona uminister uZiyambe sesithi amakhotho athengwe ngabantu be-West, kanti isikhathi sonke sihlala sikhala sisithi amakhotho acindezelwa yiZANU-PF. Mahlabe Zulu, kuliqiniso lathi siyatsho ukuthi amakhotho la asecindezelwe izano esithi izikhothamade zezano.
Kodwa lani njengamabandla aphikisayo liyalikhale ngabo magistrate labahluli lesithi bale basekela uhlangothi olukahulumende, pho manje kuyini osekuguqukile?
Hatshi bo, ayisibo bonke, bakhona abelokho belodokoza njengoba libona amajaji amathathu la azaqunga isibindi akhupha iqiniso qo. Kodwa iningi bathi phela zonela mvunye. Angithi sifuna ukupha sibili ukuthi izano isiphelelwe ngumphako, nampo se abasafuni ukuvuma ukulandela okuvela kwayo, abasafuni ukuthi khonokho ekubonwe yi-High Court sekuthiwa abantu amajaji la athengwe yi-West. Kambe inyoni elomkhalelo wayo bangatshontsha imali bathi ngama-sanction. Namhlanje ikhothi sisithi izinto ezenziwe eParliament besipha amandla uPresident Mnangagwa, amakhothi ahamba ayanqaba engakasayini, wahle wavuka esayinile mhlanokho iSenate isipase umthetho lonxele. Khonokhuya ukuthi waphonga uhamba ngesivunguzane siyavuka esayina, wayebalekelana, wayebalekela ukuthi into eyenzayo kayisiyo. Yikho ngokubona kwethu sibona ngani kuzaba lengxabangxoza esithi constitutional crisis sizaswela amajaji sizaswela umthetho kugcine sokubusa ngenduku amasotsha into abayifunayo ngoba okwamanje bangazi baaphile ngubani oza hluza lelicala ngoba amajajes wonke lawo athiwa alesandla esingalunganga ubaba umnankako sizahamba edinga abangani bakhe ama retired judges seba appoint ukuthi bezwe iappeal obviously laba bantu bahle babuye bathi i high court iphambanisile
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo Ibandla lezana PF lithi liphakathi kokulungiselela ukhetho oluzayo oluka 2023 kuzigaba zonke zelizwe njalo lilokhu lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo eliqala ngokuwahlolisisa kwenzela ukuthi ahambelana lembono yalona abanye besiwa esikolo sokufundiswa ngenhloso yebandla lezana PF isiphathamandla sebandla lezana PF umnumzana Obet Mpofu izolo ubonakale emfanekisweni kumaphephandaba kanye lesemsakazweni kahulumende elabantu abangamachumi amabili lambili 22 elupane ababikwa bevele kumabandla aphikisayo besiya kwelezana PF kodwa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance eMathabeleland North umnumzana Mhlonipheni Ncube uthi lelakhe ibandla liyabathola abavela kwamanye amabandla njalo seliqinise imkhankaso yokhetho lisebenzisa ingatsha ze-Constituency Coordinating Committee ezincedisa kuhlelo lokubhalisela ukuvota ezigabeni olwe-polling station-based branches. Asizweni umnumzana Ncube exoxa losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Hayi izana PF vele ilibandla elinjalo thina kuleti bandla ku MDC akula muntu osuka kithi siya joina izana PF asika kuboni lokho njalo azake sikubone thina sikubona kuphela ngabantu abasebe buya kithi lizakhumbula ukuthi ke sithethe siyekhethweni luka 2018 ibandla lethu belehlukene abanye belandele umakhuphe bonke labana abantu ababe kumakhuphe ngabantu asebewile kithi labanye abantu ababe vele bezihlalele nje bengasathanda into zepolitiki ngabantu asebewile kithi even laba abantu abasuka kuzani PF bayabuya kithi esesamukela abantu abaningi thina singeke sikukhulume besihlabele njengayizani PF izani PF vele kungumthetho wayo ukuthi iyaqamba amanga abantu bazabakwazi ukuthi ngesikhathi sama distance abantu bebezama wonalana abantu begugula wondi babezigqokisa amanye ama-combat bethi ebusuku bebuye bethi thina singama-distant emnini sebebuya sebengamasosha sithi lapha ebusuku bekulama-distant bechaya abantu beqamba amanga vele yiyo nje indlela izana PF ephila ngayo thina konke lokhu asikwazi
kodwa amalungiselelo enu njengebandla awokhetho oluzayo anjani abantu babhalisela yini ukuvota liyayiqhuba yini imhlangano lakho konke nje kumbe libhekanele ezinye ingxaki
amalungiselelo okhetho asekithi asesezingeni eliphezulu kakhulu kathesi thina njenge-MDC silohlelo lethu esilibiza sithi yi-branch formation esizithi thina yi-polling station based branches yikho kathesi esibhizi ngakho esikwenzayo njenge-MDC ku-ground esithi thina yi-constituency coordinating ama-constituency coordinating committees abhizi ku-ground ebumba ama-branches esebenza le province abantu bayalwamukela kakhulu lolo hlelo njalo vele sebezimisela kakhulu ukuthi ukhetho ngalwenzakala uma kungenzakala ukuthi ukhetho lokusasa thina vele sesiready njalo abantu sebezimisela ukuthi bethi sinqobe ngoba sebezimisela ukuthi bevotele elethi bandla ngoba bathi hayi ukuhlupheka lokho abasebehlupheke ngakho kukhulu kakhulu njalo ke bathi hayi ibandla kuphela abangalivotela yi-MDC Alliance izana PF bathi abantu sebediniwe ngayo ngoba izani PF siyakwazi ukuthi libandla elihlala likhuluma amangala lithi lizakwenza lokho, lizakwenza lokho. Thina njenge-MTC sithi bathi bazakwenza lokho, bepromise abantu ukuthi bazakwenza lokho, ngabakwenze ngalesi sikhathi njengoba kuyiba basembusweni.
Lo ngumnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance esigabeni seMatabeleland North, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Lezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abangamachumi amabili lantathu 23 babanjwe igciwane le-coronavirus, kutsho lolugatsha kumanani akhutshwe izolo. Inani lasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selize ledlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,579. Kwabatholakale belegciwane le-coronavirus, iningi labo ngabakobulawayo abalichumi lanye 11, kuthi ezinye izigaba zaba labanye abalutshwana.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington, D.C.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo ichiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokuqhamuka emkhuhlane wesihudo njalo kobulawayo elokitshini lemganwini osekulabantu abangamachumi amahlanu abahlaselweyo. Kunyanga ezilichumi ezedlule kuke kwaqhamuka uhudo njalo kuleli lokitshi kunye lamanye abalisa emzilikazi Country Park, Luveve lamanye, okwaze kwabhubha abantu abalichumi lantathu. Umsakazo weya FM ulodaba lokuthi kuleziphathamandla zedolobho leGenoa ezintathu ezibotshwe ngamapholisa ogatsha olulwisana lenkohlakalo olwezak. Ababotshiweyo laba ngusibalukhulu wedolobho umnumzana Tinoda Mugudu, umqondisi wogatsha lwezindlu umnumzana Nhlanhla Ngwenya, lo manjinela wedolobho umnumzana Dominic Mapwashike. Iphephandaba lobulembu elesite lithi amakansila edolobho leVictoria Falls asekhethe umnumzana Kholwane Mangena ukuthi abe ngusibalukhulu wedolobho kulandela ukumiswa umsebenzi kukamnumzana Roni Dube. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salwanani Studio 7 labalaleli ngukhethwe bebe ngikholomangi seGaborone Botswana. Hi, sibili kuyamangalisa ngendlela umnanga kwa ongelanembeza ngakhona. Lenhloni sibili labantu bezanu abalazo. Khathesi bayangena elupani kubo mathebelele ndibathi bacela usekelo. Elupani lapha thina sithese sisezikolo khona egwamba laphana. Besihamba kwela sithi sidlala egangeni sivumbulule amathambo okukhanyayo ukuthi ngabantu ababephonga ukubulawa bephoselwa nje. Kodwa abalala nembeza bayehluleka ukuthi belungise lokho. Kodwa balaso isifindo sok kuleziyana indawo bathi becela usekelo. Mina ngicela ngele isibuzela abantu bezihani layo umnango wakho ukuthi kathi usekelwa lucela emathebhelele ntulu, ucela emathanjeni yini kumbe ucela usekelo emangcwabeni. Ngangimkhangele ngerali yakhe eyokucina ethi silaphe somhlolo primary, somhlolo khonapha declare khona igugurawundi kwahle kwafa abantu abangu-40 same day ngo-1993. Kodwa uyama khona phana uthi ucela usekelo. Hhayi, thina sicelani ubabalo akabe lo nembezi akacabange ekwazi ukuthi isihlahla asikhohlwa, njalo yena nxa elihloko eselikhohliwe akwazi ukuthi isihlahla kasikhohlwa. Amathambo lana lokho ekhangela ukuthi yena alungiseni uyacela usekelwe emangcwabeni.
Salbonani livuka njani Studio 7? Studio 7 lomthwakazi. Madoda kithi kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi umuntu angayenza crossover from kumthwakazi esiya kuzana uPF kuyinto ebuhlungu kakhulu esizweni sikamthwakazi ukuthi sizinto efana nale. Kodwa nje into ekhona ukuthi abantu laba esithi basimelela laba ngabantu abale interest lezikhwama zabo nabalani labantu. Ungakhangela unanzelela ukuthi kathesi sinje esizweni sikamthwakazi sizama ukulwisana lokukhipha into eyachiya ihlanyelwe yigugura hundi. Kodwa abanye uyamfica umuntu sebuyela kuzala uPF eyiyo eyabanga ukuthi kona izame ukubhubhisa isizwe sesindebele nxa singani siyabuchasisa kuhle. Ungakhangela from kuma 80s i-railway line yasuka eHarare lapho kulezintaba khona bayenza yayophenduka eGweru ukuze ingayingena kobulawayo kuyindlela yenkethabo yechabi yona leyo. Taking people from resettlement from abantu from emashonaland bebasemathebheleleni injongo yabo yokwakuyikuneutralize ulimi lwesindebele ukuthi lungabi khona. Ungakhayela kathi esivini umuntu angasuka eHarare esebenzela kobulawayo ngenelisi njalo kathani ukuthi afunde isindebele ufuna abantu bakhona ngapho bakhulume ulimi lesitshona njengaye. It's part of gukurahundi. Ungakhayela ku-ZBC i-news ngesikhathi sikasmith kanye kudala i-news zaziqala ngesindebele ekuseni emini after 12 kuyeqala ezisitshona. Kathesi ngenxa yegukurahundi eyangenayo babisela phansi ulimi lwesindebele i-news eziqaliswa ngesitshona throughout kuze kungena futhi lakanye futhi into leyo yangena kustudio 7. Istudio 7 yenza i-news ngabili ntambama lekuseni. Ekuseni baqala nge-news esishona ntambama baqale nge-news esishona. It's part of gukurahundi yona leyo kutshengisa inkethabetshabi ukuthi kulo mhlobo owodwa oqakathekiswayo kwele Zimbabwe. So kunzima ukuthi khona umuntu angacrossa from ebandleni la kumthwakazi ebuyela back to ZANU PF athi kule nto enhle. Lokho okwenzakalayo ukuthi uthi kakuboni yini madoda kade wasa sokusile amakomrade athi suke egangeni bakha umdulo othiwa kuwo sokusile Mandebele. Kanti lokho abanye lokho besacimeza kuhamba njani? Hhayi ngiyabonga Musibande Ejombe Khwekhwe. Thanks.
Livuka njani basakazi bakwi-Studio 7 labalaleli abahle. Okhuluma uThemba from Tsholotsho. Ngithi ngiphendulele yandoda ebilo mbuzo ukuthi why kungavunyelwa i-diaspora vote ukuthi kuvote abantu abangaphandle kwelizwe. Wena mfowethu ubona nje kungavunyelwa ukuthi kuvote abantu abangaphandle kwelizwe kuyikuthi vele izani iyabona vele ukuthi 100% of abantu abaku-diaspora abangaphandle kwelizwe vele kabayifuni. Iyakwazi khona ukuthi ayisho ukuthi kayikwazi, iyakwazi. That's why ngeke ivume vele ukuthi thina singaphandle sivote. Yabo yiko ke izasondeza ke abantu abanjengokuba kugawula abayizikhotha amade zezani ukuthi bekhohlisa abantu bakithi. Lokho bekhuluma nje into engekho kodwa bebhekile ukuthi into vela ngezava zayenzakala zaba right ezweni lakithi kakhulu ukuthi emhlukuleni wasemandebeleni. Mshono umgwaqolo losuke etsholo ukuthi uyakusiphepha imali okusaphethe izalo nje silibale ukuthi uwafo walunga. Mshona lo osetsholo from Bulawayo elongoma kusele zami in power asikhohlweni bafowethu ukuthi uwafo wavuka something. Bazo lokho bekhuluma nje ubaba ugawula ukuthi iqiniso bayalazi into abayazi ngqo ukuthi into abayenza yini.
Salibonani Studio 7. Hayi, hlale endabeni ngathi isikhathi. Mina kwela miside bantu bakithi ngithanda ukubonisa abantu bakithi abakumthwakazi ukuthi njengoba imthwakazi ngiyakwamthwakazi kumele ikhuliswe yithi abathwakazi kuqala. Andibani zabona ngabezizwe ukuthi right. Lapho yenza khona ama mistake yithi uma siyibonise khona. Hayi kuyihleka. Abantu bakhe bathanda ukuthi ubhufana ukuthi ubhurwa kwama isibale yenkinga kuni yamhleka instead ukuthi umbonise. Mina into engathanda ukuyitshela umholi wemthwakazi Republic Party umqondisi moyo ukuthi mfowethu kukhulwa kanjalo kupolitiki. Kuhlale egangeni kuzawuqinisa kuzakwenza ukuthi wele mqondo eminye eserious ungakungakwethusi bonke abantu ababaholi bathwala nzima ukuze bephumelele. So nawe ungakwethusi ungapheli imoya labethwakazi labalandeli bomthwakazi bengapheli imoya khulwa kanjalo kupolitiki. Zibuze ukuthi MDC izwe labalandeli abaningi angakwaqala njani yadoza nzima that's why uthangela lawo babechave limazwe faka manje. Nawe lokhu kuyakukhulisa mfowethu ungayethuki zama kodwa ukuthi ukontakte labathwakazi uzwe abakufunayo iparty labakufuniyo abantu babakini abakwamthwakazi uzawe iqembu lizakhula abahleka ubeke behleka abaphuma njalo nalowo ophumile undoda umekele njalo ngoba ngeke ube mazi ukuthi ubefele dlala indima engakana uthola ukuthi iqembu libelingaqhubeki lingaqhubekeli phambili ngenxa yakhe so uma ephumile ukuthi iqembu liyakhula ngoba labo ozabathola abazojoyina iqembu lakho ngeke ubazi bazozala umqondo nje bazola umqondo maybe abanye bazola umqondo okhulile alright ozasiza iqembu so nakutshela lolu daba lento engiyishoyo ukuthi ophumileyo ungamkhaleli umeke enjalo ngoba uthola kade isivalo evimbi iqembu lingakhulile phambili so ngolimi losesikhala ngenza kutshela ngithi bathi chakulamba chakuwangula chakuda chakupanlana so nganjalo ndoda qina ukhulu uqhubekele phambili uzobona ingqwe yaphambili yakho yaphambili indlela yoyicenta izabona ngabaningi ukuthi uyaphi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwelemelika liya lisehla laze layafika kumanani elagcina ngawo kunyanga ezilichumi lane ezedluleyo. Ababhubhe nge-COVID-19 kuviki edluleyo bedlula inkulungwane ezine 4165, okulinani eliphansi kakhulu kusukela ngenyanga kaMbimbitho. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kwele Melika sebeyisilinganiso esingamachumi afika phose amathathu ekhulwini 37%. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ye lapha eTexas nje ngoba sithi ukuthi kuzima ukuthi uyibone iCorona ngokwayo ukuthi izinga layo lingapi, ngoba abona ababayiba abaphethe umthetho bayabe bengathi abafuni ukuthi kwazakale. Kodwa ke nxa ulalela nje izibhedlela lapha kusehla kusiza ngapha ngaphansi, hayi iyehla lokho abantu bazimuka baya kuma vaccines. Sekungathi abaningi bahlatshiwe abantu ukwedlula abangahlatshwa.
Baba Mthombeni, siyabona ukubana abantwana abaleminyaka elichumi lambili kusiya kwelichumi lanhlanu labo sebehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Ubona ngani lokhu kuzaphathisa na emzameni yokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19?
Ngazo kuthiwa abantwana bahlatshwe kuzabazima ngokufanayo, ngoba nxa kuyikuthi abadala abakukholwa khona lokho okwejekiseni, abantwana bazahlatshwa njani? Abasoze baye ukuyahlatshwa, ngoba abadala yibo bekumele bathutshise abantwana ukuthi bahlatshwe. Manje bona abadala bakhona bavele kabakholwa khona ukuthi kufanele ukuthi abantu bahlatshwe. Lokho ebesithi yi-hoax leyo, akulanto okuthiwa yi-coronavirus. So ke umumo wakhona uzima ngayona leyo ndlela, ngaphandle kokuthi engxenye laba abantwana sebekhulile abasekuma high schools kusiya phezulu sebezenzela ukucabanga kwabo ukuthi bafuna, ikakhulu laba abazabe beku-sports ndawo lento lezi ezinye ezinjalo, bazafuna bona ukuthi bahlatshwe abantwana.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubeqoqa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Houston, eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani nokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba umholi wabahluli yi-High Court. Ibandla le-MDC Alliance lithi isinqumo esathathwa lidale le-High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omantshi labahluli abelame kubandla le-ZANU-PF. Ibandla le-ZANU-PF lithi liphakathi kokukhankasela ukhetho oluzayo oluka-2023 kuzigaba zonke zelizwe, njalo lilokhu lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande. ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.